Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 22 ngwabakazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje abukholo lwesipostoli bathi kungakhathalekile lokuqhamuka kwemkhuhlane wendingindi abasoze bahlabise abantu babo.
Asikholelwa kukho, sikholelwa kuNkulunkulu. Sesidinga khona ukuthi khona abantu bangahlatshwa amavaccine lawo. Ababuye bezothola usizo emasonto.
Ubukhwezwa kwembadalo yokuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kukhangelelwe ukwehlisa inani labazancintisa kulolu khetho, kulo khetho olwedluleyo olwaluminyene.
Kodwa ungakhangela phela kande ngo-2018 besile 23 candidates ama-presidential candidates.
Indodakazi yomngane kamongameli Vladimir Putin wele Russia u-Alexander Dugina ifa ngemva kokuba imota yakhe ebithiwe ngumacuphula idubukile yaba yizicucu.
Yeah, abangeke bayekele ama-Russians ukuthi bathi bona Ukraine ngoba angithi kuvele kusempini kuyalwiwa lapha.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Iziphathamandla zempilakahle kobulawayo zibikwa zilokhu zisadingisisa ukuthi umkhuhlane wendingindi oqhamuke ngomabasa eManicaland ungaba usuhlasele abantwana abangaki kuleli dolobho. Umkhuhlane lo usubulele abantwana abedlula ikhulu lengxenye 157 abangahlatshwanga ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane elizweni jikelele kulandela ukuqhamuka kwawo eManicaland. Intatheli izindaba eStudio 7 ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umkhuhlane wendingindi usubulele abantwana abedlula ikhulu lengxenye i-157 abangahlatshwanga ejekiseni yokuvikela umkhuhlane lo. Lokhu kwethulwe ngumphathintambo wezokukhitshwa kwembiko unkosikazi Monica Mutangwa. Embikweni wakhe uphinde wathi kulabantu abazinkulungwane ezimbili asebetholakale belawo. Ngakho-ke uhulumende usesungule uhlelo lokuhlaba abantwana ijekiseni lokuzivikela ukuze kwehliswe amathuba okubulawa yiwo. Umnumzana Gift Ndlela umongi sibhedlela sakobulawayo uchasisa ukuthi indingindi ngumkhuhlane othelelwana njani ebantwaneni.
Indingindi ngumkhuhlane ojayele ukutholakala ebantwaneni abancane. Lo umkhuhlane uthelelwana ngokuthi umuntu kumbe umntwana uyabeke wathinta indawo lapho kubambe khona omunye obe lomkhuhlane lo, kumbe kwesinye isikhathi nxa bedlala laphana abantwana kube lokuthintana kwemzimba kumbe betshintshane amathe kube sokusiba lokuthi bethelelane lo mkhuhlane. Kodwa umkhuhlane lo ulakho ukuvikeleka ngokuthi ehlatshwe ama-Jackson esithi ngama-vaccine. Ama-vaccine lawa ayasiza ukuthi engatholi igciwane lendingindi. Indingindi ibonakala emntwaneni ngemva kwamalanga alitshumi kusiya kwalitshumi lane.
Unkosikazi Ntombi Zodwandiweni, umzali oselokitshini leNkulumane, uthi uhulumende uyaphuza ukuletha imithi yamajekiseni okuzivikela emtholampilo lezibhedlela.
Okusidanisayo ukuthi imithi yokuvikela iyaphuza ukutholakala. Kuyabe kulokho kuthiwa ubuye uzokhangela kuze uciniswe ukuthi umkhuhlane usumemethekile. Okuyikho esikufisa kakhulu ukuthi kulungisiswe masinyane. Kubuhlungu ukulahlekelwa umntwana ngento ebinga lungisiswa.
Udokotela Mthabisi Bebe wakobulawayo uthi ingozi enkulu idalwa ngabazali abalenkolo ezibalela ukuhlabisa abantwana amajekiseni okuzivikela.
Imeasles idilela abantwana abangatholanga ivaccine yemeasles. Ngakho-ke okukhona kathesi ukuthi umntwana wonke ongavaccinethwanga imeasles kumele labomongikazi ukuthi ethole ivaccine yemeasles. Yikho-ke ubona eZimbabwe abantu abale measles abaningi abantwana lapha abama-church akhuthaza omama ukuthi bengavaccinate abantwana nxa bezalo.
Kusenjalo kobulawayo sekuqhamuke njalo umkhuhlane wesihudo. Unkosikazi Wendy Mdlonga, umhlali wakobulawayo, uthi kakulungiswe udaba lokusilela kwamanzi kuqala.
Okubuhlungu ukuthi futhi njalo le council layilandeli futhi ischedule abasifakathi bavalanele bavuleneni. Uyathibona lesithi 72-hour water shedding kodwa baqine bevale iviki yonke and impompi nxa amanzi ebuya khwamphana vele irasti yona leyo izinto ezinjalo. Asakwazi ukuthi amanzi asivulela wona ahlanzeke okungakanani ngoba bekuyavele elomunye umhlobo. So umbona ngani nxa ungalungiswa indaba le yamanzi kungani konke lokhu kungani nxakele.
Imizamo yokuxhumana le kansili yakobulawayo mayelana nokumemetheka komkhuhlane lo yehlule, kodwa umnumzana Charles Malaba owenqabe ukuthathwa ilizwi wazise iStudio 7 ukuthi amanani akhitshwe yikansili kuphetha usuku lwayizolo atshengise ukuba kucatshangelwa ukuba kulabantu abahlanu abangabe belendingindi bekusahlolisiswa ukuba balawo lobahatshi. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, ngubathabile Masuku.
Lokhu sikudaba lunye. Abokholo lwesipostoli bathi kungakhathalekile lokuqhamuka kwamkhuhlane wendingindi abasoze bahlabise abantwababo. Sixoxe lomunye wabo umnumzana Max Mkandla.
Hayi, umkhuhlane le thina kasoze sigijimele ukuyahlatshwa injekisheni. Imithi le engeniswa ebantwini le yimithi ejulileyo kakhulu. Njalo kumele sikhangele futhi imithi yabelungu abayibo abasinika ama-sanction ukuthi babe besizwela ngaphi umusa wabo ngowani. Imithi yabo leyi thina kasoze siyithakazelele. Njalo thina ngohlobo lwethu langokholo kholelwa ekuthini lokho esikuphiwa nguNkulunkulu yikho khona lokho njalo siyasila. Umkhuhlane yengamemetheka kodwa sesizama ukuthi khona abantu ababalekele emasowe kababuye bezodinga usizo. Ama-vaccines yabo lawa kumbe ngamaphilisi kumbe kwini asikholelwa kukho, sikholelwa kuNkulunkulu. Labo maqhinga bona lawo baphiwa nguNkulunkulu. Kodwa ke thina kasakholelwa via i-vaccine. Sesidinga khona ukuthi khona abantu bangahlatshwa ama-vaccine lawo. Ababuye bezothola usizo emasonto. Kulilungelo labo abantu ukuthi begijimele khona ngale ngoba bayakuvukunukelela kwemithi leyo la engasanukiwe esibhedlela khona lapho. Njengesendulo kwayimithi ukuthi ungene esibhedlela uyizwe ukuthi iyanuka. Ula uhlubona ususilile. Kanti ezivele kugcotshwa i-vaseline nale kuyafana nokuthi ngama perfume nje. So thina kasikholelwa kulokho, sesikholelwa kuyena lo wasibiza ukuthi silale enhlane sibonisana labanye khona ngale kulokho babe kuphiwa. Umkhuhlane ungakafiki kumbe impi ingakafiki kumbe indlala ingakafiki, uNkulunkulu yabo umoya wakhe usukhulumile phakathi kwethu ukuthi kuza kubala lokho, kube sokudinga amaqhinga ukubana kungamemetheki kwabantu bethole bebe lokusila. Ngakho abantu bazasila behlezi emasowe.
Manje khonokho alibone na ukuthi kuzabangela ukuthi imkhuhlane efana labondingindi yona le imemetheke?
Hayi, imithi asoze isebenze kakhulu. Ukumemetheka kwendingindi ikuthi phela iyabingelatsho. Kambe yona indingindi le sisuke emakhiweni khona le mazweni abo la ahlakaniphileyo izizowele e-Afrika ibaleke e-Afrika izizongena la khona phela izweni leZimbabwe isuke kwabe engena kuwadi ichayize echayindlini. Hayi, abazokho lo lapha bamemeza bekhona uNkulunkulu yabizwa. Kodwa ke thina ngokholo lwethu sibone ngazani lokho sokunqinekele. Abantu basala nje sebegijima laphana nalaphana kodwa ke emasowe imithandazo enjalo iyabe isiyenziwe. Igazi lomuntu liyabe lingasathatheli imikhuhlane. Ngobana kulamanzi okugeza, kulamafutha okugeza, okugcoba ngawo. I mean to say, amafutha okugcoba ukubana ukuthi khona umzimba igazi lesikhumba somuthi singathatheli imikhuhlane njengama-measles yona leyo, ama-smallpox, lendingindi le ekhulunywayo. Imikhuhlane leyi isiminengi kakhulu. Ngalokho-ke hayi, thina sikholelwa kuNkulunkulu ngobani uyabe sesinikile ukuthi kule mkhuhlane ongasoze welatshwe. Uyabe ongasoze welatshwe emhlabeni khona ngale kodwa-ke ngapha kolokholo lwethu iyabe selapheka.
Lo-ke ngumnumzana Max Mkandla, okholo lwesipostoli, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Ukukhwezwa kwembadalo yokuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kukhangelelwe ukwehlisa inani labazancintisa kulolukhetho kulokhetho olwedluleyo olwaluminyene. Ikhomishini yezokhetho yazise ngeviki edluleyo ukuthi umuntu ofuna ukuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kuzamele ahlawule imali ngamadola eMelika azinkulungwane ezedlula ikhulu $120,000. Ubuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula izombusazwe umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Ye, empeleni vele limali isho khonoko ukuthi khona baza kuba balutshwane sibili abantu abazancintisa. Kodwa ungakhangela phela kande ngo-2018 besile 23 candidates ama-presidential candidates. Le into enzima kakhulu njalo yenza ukuthi khona le administration eyokhetha ibe nzima kakhulu ngoba abantu babebalana yazi le zinto. Labanye abantu bakhona umuntu pho nguvuka nje ukuthi khona yena useyi-presidential candidate engelawo ngisho lama structures. So mina nxa ngibona mbonani imali le izakwenza ukuthi kube le investment civil labantu labo futhi bangayi kundaba ze politics ngoba bedinga imali. Yeah, ngoba kuzayenza ukuthi khona lawo bekwazi ukuthi kambe nxa luzi 20,000. Hayi, no yekela sibe le candidate eqondileyo sibe ukwenzela ukuthi khona izinto zethu zihambe kuhle. Yeah, ngokubona kwami nayo engibona njalo nje vele yikho kufanele futhi ukuthi khona vele babe balutshwane bona babantu ukwenzela ukuthi khona izinto zethu zihambe kahle. Nxa kukhethwa ukhethwe abantu abathathu, ukhethwe abantu abahlanu nje kuphela. Yes, then lokubala amavoti kuzayenza ukuthi ube very efficient lama results la angabile confusion. Nayo kubona kwami lokho. Imali le iqondile sibili ukuthi kayibe nenge kwenzela ukuthi khona kungabi mphongo ungena nje wonke umuntu athi uzokontesta engekho serious. So kathesi kwengkona sizabona khona abantu aba very serious, uyabona lamabandla very serious, uyabona ngoba ukuthi khona ubuye uzothi ufuna ukukontesta kodwa ungelalutho nolalo lanxa vele suvotelwe ikuphela ubona lokuthi kathesi abasebenzi bona abantu ababekhethiwe babe lokho nje bezidlela imali holy imali every month abantu bangatholi lutho. So ke ngalokho mbonani mina kuzancedisa kakhulu. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekwabulawayo. Okwa manje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi imota zikamnumzana Justice Mayor wajajena omela igogwe nembudziya edalele parliamente ezohlobo lwama-trucks ezingamachumi amabili lambili zizathathwa lugatsha olulwisana lenkohlakalo olwezak kusacutshungulwa icala eletheswa uwajajena. Ngolwesihlanu imota zikawajajena ezimbili zithethwe lugatsha lwezak. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi abalandeli bebandla le-CCC batshisekile ngodaba lokuthi imali abayibuthelelayo engamadola eMelika azinkulungwane ezedlula ikhulu $123,000 eyokuthengela umkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa imota engangeni inhlamvu zombhobho. Ayiqondakali ukuthi yasetshenziswa njani ngoba imota yakhona ayibonakali. Manje sengilithiya izandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hello, hello, hello msakazi, 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 msakazi sakubona. Ungabe uyaphila msakazi? Msakazi, ngithanda ukuthi nge ngithi fahla fahla lapha msakazi. Le ndaba yepolitiki. Yabona indaba yepolitiki msakazi yahlupha msakazi. Kula bantu labo fica bathukana benzani, bakhulumana kubi, mthakazi sihlahlabani. Bazwelusizi kakhulu mthakazi. Msakazi ngoba ngani
yazi ukuthi ungakhangela uHuru Kenyatta elo odinga bake baba nengxabano enkulu kodwa okwamanje bazwana yabona. So into elwisa ngumqondisi ma uchamise ngangena ayifeze liyananto abantu laba bengazwana ngezinye indlela. So wena othukayo uyabe ususele ngaphi? Eish, mbazwela usizi ngoba kabakwazi okuzayo. Bathi uchamise uzangena alungise izinto. Ukulungisa kukachamise izinto yikuthi amaNdebele asebenze ngobunenge esiNdebeleni, amashoni esebenze ngobunenge esishoneni, yinto esiyikhangeleleyo. So umqondisi yinto efuna yona leyo. So wena othuka uyabe ususele ngaphi sokunjalo? Hayi futhi inkosi yami.
Salibonani, salibonani bantu bezimbabwe, salibonani balaleli bestudio 7. So lapha bakithi yazi siyabe sikhala nxa sokukhulunya indaba ezinzima. I-South Africa ilokuhlukuluza abantu bethu okukhulu kakhulu, njalo laba abantwana bengela lapha abangaya khona. So lapha sicela ukuthi uhulumende wezimbabwe abake bahlanganisa amakhaya babone abakwenzela ilizwe. Ama-industries avalwayo lapha eBulawayo maningi kakhulu, ukuthi uma ivulwa abantwana bangasebenza sibi. Kodwa nxa abantwana beza besebetshona sebegijinyiswa sebebulawa, hayi bakithi, futhi akuhlupheka amaNdebele kodwa ngaye kuhlupheka kuthiwa abantwana base-South Africa ngamaNdebele. Amashoni agcwele khona le ngodriva bamagoneti batshona bebulawa. Kodwa kathi kuhulumende kuthini khonoko? Ukufa komuntu kuyinto enzima, njalo uhulumende ngumuntu obusa abantu, ungeke kube nguhulumende wezihlahla. So zwelana abantwana libalungisile. Akula futhi i-industry engavulwa ezilonge ilizwe lelinge la mali yalo. Kodwa nxa imali yelizwe ingaba khona bangavula ama-industries, kathi imali izabe isehlulana ngoba izabe ingena emabhenki siba le-interest. Abantwana basebenza ekhaya baphumule, South Africa isalele lizwe la.
Yeah, Studio 7 njani? Yeah, imthwakazi Republic Party iyabahlaba abantu abaningi. Abanye sebeze bezikhulumela ukuthi bona abazukulu emathepelelendi. Imthwakazi Republic Party yonke le yihambe ibahlaba ibahlaba. Babona phela ukuthi maye imthwakazi Republic Party thathi imathepelelendi ayi. Labo bona basishoni basebasabile lapha nemathepelelendi. Okunye imthwakazi Republic Party impela hayi ilibadla mpela sisilithembile emathepelelendi yizapho hayi ehluleka kudala. Ya yabona ukuthi kulo mama lo othiwa ngokhethiwe Bebe, lo mama lo waseBotswana, lo mama lo othiwa ngokhethiwe Bebe, lo mama lo nasima kungaye kuCongress, mama lo nasile fako sibe ebe nguvice president kaMqondisi. Umqondisi hayi right impela kuPresident usasikhokhelela kahle kakhulu, kodwa mama lo othiwa ngokhethiwe Bebe lwa mama lo into ekhona impela hayi imbokodo eziningi sibe engazivusa sibile amakhanda ngoba mama lo into ekhona straight ngoba iqiniso ukhipha njengoba linjalo njengomqondisi. Yiba abantu esibafunayo labo bangakhulula umthwakazi, hayi khona labo abantu abawelokho bechange befihla umphini besesaba. Hayi nasifuna abantu abanjalo okhethiwe Bebe umqondisi moyo yeyi abantu abangasimela labo sibili sisibathile sisibathembile komthwakazi.
Siyabonga ukuzwa amabala amahle kangaka emajaheni asemazweni. Siyacela ngomusa, siyacela ngomusa umprofiti lo okhulumileyo. Siyemprofiti vela kulanto othiwa ngumprofiti indaba kuhle kuhle emhlabeni, kakulanto othiwa ngumprofiti ngani kuthiwa ukhona umprofiti ngani abantu kabadubeki kangaka? Akulamntu othiwa ngumprofiti. Umprofiti yena lo umuntu othengwe umana wenzela ukuthi abantu behle belahlekelwe lithemba, bathi bona avele ukuvota kusancedi ngoba vele sehle wawina lowo. Asambeni siyevota 2023 usiphathele enye into esingayaziyo. 2023 kuya lenye into elingayaziyo kuphela. Into esihluphayo siyahluphana thina ngapha emaNdebeleni, kulabantu bakamthwakazi, kulabanye abantu be-CCC, abanye abantu angazi ukuthi umbono wabunjani ngani bathengwa labo futhi ngenye iparty futhi khonapha ngoba uyezwa sebesolana beze besolane bekhuluma la magama abantu. Hayi okudlayo kulabanye abantu khona basiyakwazi abadla inyoka, kulabanye abadla inkawu, kulabanye abadla intobani. Dlani uthule kusenhliziyweni yakho lokho. Ungambona mina ngikuzana uPF nyekela, umbone ku-CCC nyekela ikhona bembona khona, umbone ukuzeni ngikhona bokumthwakazi nyekela. Lawe nxa lapho khona yenza lokho ikhona ubona la nxa sithatha omama, sithatha omama abangafanani, omnye uchoice omnyama, omnye uchoice obomvu, omnye uchoice omude, omnye uchoice omfitshane. Asikwenzeni ngenhliziyo lokho. 2023 asivote asiregistreni phela sizovota nini? Ngiboneni 2023 ukuthi le-difference kule mnyaka yonke le ngu-42 years yo. 2023 uza lokunye lapho andinikisi but nditshengise enye into ezayenzakala kuphela engayibalayo kusikhathi ebhayibhilini ngayibona. Asihambenini kuphela siyevota kuphela, sivotela amabandla esiwafunayo. Kanti itshotshoze yothi votelani liphi? Hhayi ngilalelami mina kuphela, kodwa kanti itshotshoze yothi lani hambani kile. So lina hambani emabandleni enu liyawusapotayo, livote 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 libuthi anse phuma yithini. Ngiyabonga kakhulu, buyali registe yobuningi wenu khanate siyaqotshwa emazweni, liyaqotshwa emazweni lokho lisithi lifuna uqumile izwe phakathi, liyaqotshwa emazweni egoli abalifuni, liyabuthwa njengenkukhu sifoke emazweni kweni siyethengiswa, liyehluke ukuthi lizokhuleleni lizwe lokho lisithi yebo badala libone ndizavota kuhle abadala thina lithi esalungiselwe ukulungiswa kubi linalicashile uyanini sizowenza sonke siyabonga kakhulu ngundebelena lokhuluma elihlali imsola ethi umdala wensuzu othanda amashona hayi mina ngu triple c vele abangithandayo bangithwela ngale ku triple c iparty yami engiyifunayo vele ngaqalise isese MDC kaTswankirayi ngazoyilandela iMDC alliance namhla ngu triple c vele kanjintshi iparty hayi kanjintshi ngiyabonga
triple 7 ndifuna njani basazwethu ndifuna njani basazwethu abahle kungumsebenzi omuhle lisenzela wona imihla namalanga konke konke nje nisenzela khona basakaza ye hayi nathi siziphilele kakhulu bagethi siziphilele ye mina ngilo ngifisa nje ukudlulisela inkulumo yami le kakhulu angathi ngaziwa ubaba uGawule lezana uPF yakhe ma sikhuluma ngamalungelo abantu kumbe sikhuluma ngokungakhululeki kwabantu sisuka sikhuluma ngento ezifana nokuthi singabantu baseZimbabwe sidinga ama magistrate aseZimbabwe hayi ama magistrate weZANPF sidinga amaphoyisa abe ngaseZim engabe ngaweZANPF sidinga amasosha abe ngaweZim engabe ngaweZANPF sidinga amanensi lama teacher lababalisi bebe ngabaseZim hayi abeZANPF yizi izinto esikhala ngazo kakhulu ukuthi akunga like akungabi bengakolonizer yiZANPF bonke labo bantu ngoba wonke umuntu even we opposition party ubheke bona ukuthi hayi imzolamangala emthethweni kanje kanje umthetho udlala indima yayo njengomthetho hayi njengeZANPF so labo bantu bonke mbabala amatisha amapolisa amasotha bonke labo bantu labo amanesi konke lokuyana ngama yini yini bonke labo bantu yebo basebenzele igovernment but basebe colonize yiZANPF so yile nto esisuke sikhala ngayo so wena if mawungeke kuZANPF suzithola ususelethengwane awukwazi ukusithola usizo olupheleleyo izilongoma ongasowezanpf yileyo nto esikhola ngayo amalungelo esikhala ngayo
salibonani salibonani kwistudio 7 siyalibingelela lonke ngomusa langothando siyalibingelela abantu bakithi ezimbabwe hhayi siyazizwa inkulumo ezikhulunywayo eziqondileyo lezingaqondana kodwa-ke ngizagcizelela la ngiphendula kakhulu ubaba undebele according uthamisa lo mnangagungcono ngcono kakhulu Ndebele kakhulu kakhulu lanxa uyisupport zama ukunanzelela 17 councillors kobulawayo ngamashona abantu besindebeleni bonke ngamaphini bonke ku-MTC and then usiyemuva lapha kusesengubaba uTswankirayi bezebexabane labo Gibson asoze ngikuchazise konke kwakule problem ba uTswankirayi wayesesenza wrong thirdly uphetheni ozosiza ngakho abantu olikhuluma ngakho ukuthi uzoba lotshintsho olungcono ikuyini olutshengise khona ukuphethe ozokusiza incede ngakho abantu okwaziwa nandebele mpela malumane ikuyini ukuphethe ngulo jaha uyothamisa ozosiza ngakho abantu ukhona ezawucela imali le angeke bemnike imali banike umgabe wabaphendukela
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318. Ukwezemelika, indodakazi yomngane kamongameli Vladimir Putin wele Russia u-Alexander Dugina ife ngemva kokuba imoto yakhe ebithiwe umaqupula idubukile yaba yizicucu. Amapholisa kwele Russia athi kusobala ukuthi leli bhomba belijonge ukubulala uDugina kodwa labulala indodakazi yakhe uDaria obetshayela imoto kayise. UDugina ubikwa nguye olalelwa ngumongameli Putin njalo engaba wamcebisa ukuhlasela ele Ukraine. Ngokunjalo uPutin ubikwa esethesa ele Ukraine icala lokuba lesandla sokubulawa kukaDuga. Ubuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Ya kungathi akukaphumi kuhle. Ye abangeke bayekele ama Russians ukuthi bathi bona Ukraine ngoba ngathi kuvele kusempini kuyalwiwa lapha. Kodwa ke bangabe beloke bekhangele Ukraine kanti sokulo kunye ukubangenelayo. Awukumele ukuthi bakukhangela wedlula Ukraine ngoba la iRussia angathi nqa ichaya ngale eUkraine. Kuyavuleka futhi ezinye izigaba ngemva kwayo ngapha. Enxa yongabe sokungoku kunye enqeso kulokunye okukhangelela ukuthi kuhle kusebenzise lona leli thuba lempi ukuthi lichaye khona ngale eRussia.
Sike seze ukubana sokusesatshelwa ukubana amasocha aweRussia engangena ku-nuclear plant. Ingozi engaba khona ubona ngani ingaba ingozi enkulu kakhulu yini?
Yeah. La mabutho sibili aweRussia avele wona ngokukhanya ngathi asekhona phakathi kweplant le. Okwesatshelwayo ukuthi kuzadubuka into enkulu laphana ezachaya imimoya lebulalayo iradio active leyo imoya lebulala abantu yiko osekukhanya ngathi kuyesabeka laphana akumelanga ukuthi kulwelwe khona phana kumbe kujikelwa amabhomba khona phana kumbe la iRussia ibe namabutho ayo khona phana ngoba okwenzakalayo khathesi kuyukuthi akusaqedakali ukuthi kufanele ukuthi kwenziwe njani kodwa kuyingozi enkulu kakhulu ezakwenza ukuthi lawa ama-Russians afe ngoba umoya lwana uzaphephuka usiya khona le eRussia kumbe ezigabeni lezi abasebesithi bazibambile bona asebezithethe khona ngale Eastern Ukraine njalo uyachapha futhi ulwandle umoya lwana usiya khona le Europe khona le umoya lwana mubi kakhulu umoya ongabulala abantu abaningi kakhulu yiko kulokhu esatshelwa sibili okukhulu kuyingozi enkulu ukuthi kwenzakale khona lokho ngoba izinto zangkhona zizigaba ezimbili nxa ngizilalelisa ukuthi khona kuzadubuka into ezachitha umoya lwana laphana ku-nuclear station kumbe yona i-nuclear station leyana ishote i-supplies ezifunayo ukuthi iphile ibe irana laphana bese kugcina kuthwinya umoya khona laphana umoya lwana uyingozi kakhulu umoya obulala khonapho sibili umoya omubi kakhulu.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe obexoxa ecingweni le Studio 7 ekhona pha kwele Melika esigabeni seTexas.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela eziphakeme.
Hayi siyabonga isikhathi so singasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abokholo lwesipostoli bathi kungakhathalekile lokuqhamuka kwemkhuhlane wendingindi abasoze bahlabise abantwababo. Ukukhwezwa kwembadalo yokuncintisa ukuba ngumongameli welizwe kukhangelelwe ukwehlisa inani labazancintisa kukhetho oluzayo kulokhetho olwedluleyo olwaluminyene. Indodakazi yomngane kamongameli Vladimir Putin wele Russia uAlexander Dugina ifa ngemva kokuba imota yakhe ebithiwe ngumaqhubula idubukile yaba izicucu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past 7 ntambama.